Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alinga lifuka njani sulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 11 Mpalakazi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ivandla lezanu PF selisalelwe ngamalunga edalele parliamente amathathu nje kuphela ukuthi libe lesilinganiso samalunga angenelisa ukuguqula isekelo sombuso.
Ngomunye wabantu asabencedise iZANU PF ukuthi ithole isithi koBulawayo, into eyilihlazo, into engazange isiyenzakale kususela iMDC isungulwa.
Abasebenza lomnumzana Sengezo Thabangu bathi bajabulele impumela yokhetho lanxa bekulabantu kade begqugquzela ukuthi kungayivotwa.
Asingeke sithi abafuni uThabangu. Lapha de kuvotelwa baba iparty iCC bekungavotela uThabangu.
Ela kusasa lebandla leCCC libuvile bana kulandela ingxabangxoza esebandleni leli. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ivandla lezanu PF selisalelwe ngamalunga edalele parliamente amathathu nje kuphela ukuthi lenelise isilinganiso samalunga angaguqula isisekelo sombuso kulandela ukhetho lwama-by-elections olwenziwe ngomgqibelo. Kukhetho lwangomgqibelo ibandla lezanu PF lithole izihlalo eziyisikhombisa okwenza libe lamalunga edale afika phose amakhulu amabili 184 kudale leNational Assembly lona elilamalunga afika phose amakhulu amathathu 280. Olunye ukhetho lwama-by-elections luzenziwa ngomnyaka ozayo mhlazi ku-3 ngoZibandlela. Ukhetho lolu luza kwenziwa eGoromonzi South, Chegutu West, Mkopa North, Seke, Zwimba East, lePhelandaba Chabalala. Sixoxe lesikhulumeli sebandla leCCC koBulawayo umnumzana Swithani Chirohotsa, saqala ukumbuza ukuthi ukhetho lwangomgqibelo ulubone njani.
Nxa sikhuluma ngomzabalazo uSengezo akumelanga asebenzise isibongo sakoThabangu. Kumele azitheme ezibiza mnankagwa ngoba ujonge uqhubela, ujonge ukuqhubela uBulawayo, eqhubela iZANU PF ama-seats la akoBulawayo. USengezo labanye bakhe bajonge ukungena ku-Government of National Unity lomnankagwa. Yikubona omdenda labanye abantu abasekela iZANU PF bemthanda kangaka. Umnuzana Chamisa wayala ukungena kuPollard, wayala lesikhundla sika leader of the house. Lokhu kwakuyimzamo yabantu abanye abangaphandle kwelizwe la iZANU PF ukuthi baginye iCitizens Coalition for Change. Kodwa umfo kaChamisa wala lokhu ngoba wayebona ukuthi kwakuyindlela yokumdlelezela. Abanye abalobudlelwane leZANU PF abaphakathi kwebandla leCCC sebefuna ukugenula uChamisa esikhundleni besenzela ukuthi bethathe ibandla ingenisa ku-Government of National Unity lomnankagwa. Lokhu ngikutsho ngisenzela ukuthi abantu bengakhathali njalo abantu bengadeli izinhliziyo. Kumele nxa kubizwa ukhetho abantu bephume ngobuningi besiyavota. Yikuthi nje okwakathesi abantu ama-candidates ethu ayaliswe yi-court order. Kodwa nxa kungela court order eba esuka ibe yimbambeko, sikhuthaza abasekela iCitizens Coalition for Change ukuthi baphume ngobuningi besiyavota tela lelo lunga elihamba lomnumzana advocate Nelson Chamisa. Lokho kukaThabangu hayi yisiphamaso, indlela yokukhohlisa abantu, indlela yokucilibezela abantu. Savela sakubona thina ngesikhathi sempi ukuthi iZANU yayisekelwa ngamabhunu, izaphu izimele. Kuthe sokuphambili laphana abeZANU basebethelela izaphu bebambene lama Bhunu.
Kukhona yini elikhangelele ukwenza ukuthi kungaqhubeki kusiba lama recalls lawo? njalo umnumzana Jabangu kanti vele kungani engaqutshwa ebandleni.
Ngami sikhangele angiboni mina ukuthi umdenda wayengavikela umnumzana uChamisa echiya uSengezo Jabangu osetshengise kabanzi ukuthi unyawo ahamba ngalo vele lunyawo olulandela oluka Mnangagwa weZANU PF. Singakhangela indlela iZANU PF eqhutshelwe amasithi ezigabeni ezazinzima lakithi ukuthi sikhampeni kuhle kutshengise ukuthi uSengezo ngomunye wabalandeli beZANU PF asebecatshe kuCitizens Coalition for Change bezenza abantu abamsulwa bezenza abantu abalinanza amalungelo oluntu bezenza abantu abalwela into enhle umbeni inhlala kahle yabantu beZimbabwe. Ungananzelela umdenda ngomunye wamachairman axotshayo ngesikhathi se-Cholocho Declaration indaba yokusekela uMnangagwa. So namhlanje amboni ukuthi umdenda wayengasekela uChamisa ethiya uSengezo osetshengisa ukuthi uyisiphamaso nje osetshengisa ukuthi ngomunye wabantu asabencedise iZANU PF ukuthi ithole isithi koBulawayo into eyilihlazo into engazange yenzakale kususela iMDC isungulwa.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirowodza usikhulumeli sebandla lesi-CC koBulawayo esikhulumela ecingweni ekhona le koBulawayo. Siphinde saxoxa labanye abasebenza lo mnumzana Sengezo Jabangu abathi bona bathakazelela impumela yokhetho lanxa bekulabantu abekade begqugquzela ukuthi kungayiwa kukhetho ukuthi abantu bayevota. Omunye wabo esikhulumelaye ngumnumzana Albert Mhlanga.
Ukhetho ludlulike kodwa uhambo lokhe lukhona ngebyelection kuyabe kubona labo nje abalutshwane abayavotela lo abamfunayo especially ababe ngamakhada ama-supporters kandawo kuyavota. So ukhetho luhambe koBulawayo luhambe ngokuthula kakulahlupho esilutholileyo ngaphandle kwakhonokho ukuthi thina abesisibodwa sibe le confusion yaleyo ukuthi abanye bethu bebemezela ukuthi abantu bangayivota kumbe nxabe siyavota abanye bavotela iZANU PF ngenhliziyo nje ebuhlungu. Kodwa hayi, abantu bakoBulawayo bakuyalile lokhu ngakhangela emagwegwe bakuyalile nalwana umuntu esasikhala ngayo ukuthi abantu nguye ababemfuna. Kukhanyile sibi ukuthi babefuna yena uNyati and bekhala abadala ukuthi ngakube kuNyati. Hayi, uNyati sengenile ephalamende njengokufisa kwabantu bemagwegwe la ngapha. UCharles uMoyo bebemthanda kakhulu kususele ngukansila, hayi bambekile ephalamende. Ungananzelela ubaba Ambrose Findi onguye ademela izakhamizi onguye esayesimkhangelile. Ungakhangela nje ukuthi hayi bekuyiphansi phezulu bekungutshikile obhanga ukuthi kungayisikho ukuthi bekulesimemezelo ukuthi abantu bangayivota, hayi iZANU besiyayihlula. Uphinde ukhangele lakho e-Country Park ukuthi hayi bekuliswa sibili kanzima okuthi ngokubona kwami ye besiyazuza i-4. Why? Ngoba elapho emakhokhova lesizinda lapho kulomo Honorable Umodi abantu bakoBulawayo sebemu-associate leBulawayo. So ukuthi uzumudle nxa ungase-general election uyakusebenza nzima ngoba uyanceda. Siyake simbone abantu sebevotela umuntu oncedayo. Hayi thina njenge-CC njengobukhokheli bayo, hayi kakula nsolo esilayo. Ye amakhansila yebo ye abantu bazikhethele ngokufuna kwabo and siyakwamukela khonokho abakwenzileyo kuma-councillors. Wose sizahlala phansi nje ngoba into esesivumelene kathesi okwama-recall lokhu asike sikume lanxa kuyukuthi ikhothi ithe kuhamba njani. Kodwa okwakhathesi sizake sime okwama-recall sike sibonisane ukuthi abantu beZimbabwe bafunani. Ngoba ungananzelela ukuthi sonke lokhu esingaphansi komkhokheli wethu ubaba uNelson Chamisa onguye upresident wethu siyakwazi layo uyakubona okwenzakalayo ekubona njengopresidenti asikabe lomnye upresidenti. Ngabantu bebekwazi ukuthi ubaba uChabangu Secretary General interim bebezayavota bekwazi ukuthi bavotela iparty yabo i-CCC. Hayi kasikabi lensolo ngokukhona siyakwamukela okwenzakeleyo. Siyababonga abantu bakoBulawayo khona sizababonga
siba sondelele duze sithi siyabonga bulawayo omuhle
akutshengisi na ukuthi abantu kabamfuni umnumzana Sengezo Jabangu
asingeke sithi abafuni uJabangu lapha de kuvotelwa baba iparty iCC bekungavotela uJabangu angazi ukuthi waye abantu babehlala bekhuluma ngoJabangu ukuthi uJabangu lokhu uJabangu ngusecretary general interim secretary general kayishiyo party uJabangu abantu bebevotela iparty yikho ke iparty yethu iye itholile khonoko okutholileyo njengoba sithi ukuthi hayi itholile khonoko okutholileyo abantu bekunezano leCC bekungela Jabangu lezano lapha so akudliwa nguJabangu kumbe kuwini uJabangu kuwine iparty lapho esinqotshwe khona kunqotshwe iparty.
Lo ke ngumnumzana Albert Mhlanga omunye osebenzelana lo mnumzana Sengezo Jabangu. Ngomgqibelo kuvote abantu abalutshwana kakhulu. Sixoxe lomunye oncintise kulolu khetho umnumzana Ambrose Bindi obemele ibandla leCCC esigabeni senketha kodwa wanqotshwa ngumnumzana Albert Mavunga webandla lezano PF. Ngesizwe ingxoxo esiyenze lo mnumzana Sibindi.
Kasi asinanzele vele ukuthi isikhathi esiningi lapha eZimbabwe i-by-election ijayele ukuthi ayinani labantu lehlele phansi. Angilaqiniso lezizathu zakhona kodwa vele siyasikubona kodwa kwalesi sikhathi sibona ungathi inani lakhona beliphansi kule ngendlela engajwayelekanga. Kodwa sinanzelele ukuthi okubangela khonokho izizathu asilaqiniso laso kodwa sibe sinanzelela nje ukuthi bakhona futhi abantu akade bezama ukubhoda ebantwini benyenyezela abantu ukuthi abantu bangahambi besiya bayevote lokho sihlangane lako kwezindawo abantu bekwenza lokho kulabantu abakwenzayo so-ke engxenye lokhu sinanzelela ukuthi njengoba sinanzelela ukuthi ibandla le-CCC okwalesi sikhathi kulokungathi kulokunye okudungekileyo okungathi kulokungazwani so kungaba isizathu sakhona ukuthi balaba abanye abe bandela i-CCC engxenye abaswele amathuba okubana bangene kade labo sebezama indlela zokuthi uhlelo lweli lufe so-ke lokho sikunanzelele kodwa keqinisweni yikuthi abantu sebebalutshwana sananzela ukuthi khona okokwenze ukuthi kugcine sokungena ibandla lezanu PF kakhulu elingadalanga kungene kakhulu lapha koBulawayo so ngento esizinanzeleyo zenesho ukuthi abantu ngokungahambi kwabo bathethe bafake ibandla lezanu PF ukuba nalo nalingene liye khona phana kodwa leshuwa abanye abantu kade bengabe benesifiso kodwa bagqugquzela ukuthi bangayi ekhethweni angisoze ngitsho ukuthi izizathu yiziphi kodwa khona kade sihlangana la kwezindawo ukuthi abantu bathi abantu bangayi
manje ngokubona kwakho elakusasa lebandla le-CCC linjani ikakhulu nxa sikhangela ingxabangxoza ekhona okwamanje
ingxabangxoza esebandleni le-CCC kwalesi sikhathi sibona ungathi hayi isifike sibange nesiphezulu kakhulu sokuthi sokusenza labantu abahlali bezimbabwe bangasakwazi yena lingabanqoza futhi mina ngakukhola ukuthi ngenye engabiyenza ukuthi abantu bangala kuma-by-election bangaphatheki ngoba khanye ungathi abantu abaselathando kakhulu le-CCC ngendlela okuxatshwana ngayo sebesenza loo singathi na they are now lacking trust kubandla le-CCC lobukhokheli bayo so-ke le ingabanqoza ukuthi kufanele ilungiswe ingalungiswa njani yonke into engayiyona-kele kufanele abantu bahlale phansi bakhulumisane sikhangele ukuthi bona abathungameli abazifunisa ukuzehlisa omunye kobunye bahlale phansi bakhulumisane ngoba izizathu zokuthi waye kuxatshwana ngabona bayazazi abathungameli mela labo aso akule mbuzo bayakwazi khonokho so ke into engulo ukuthi bahlaliswe phansi bakhulume badinga umuntu ongaba ngumlamulankunzi umuntu ongasoza thatha uhlangothi abize iy'ngatsha lezi ezingathi aziswane kuxoxiswane kwenzela into zihambe kuhle ngoba eqinisweni kungaqhubeka kunje ibandla le-CCC ibandla elingagcina lifile njalo libandla ezagcina futhi selula libalekelwa ngabantu abantu bengasela ndaba lakho phela ungananzela kathesi okwenzakale kuli-by-election kuyakhanya ukuthi abantu ku-CCC sebefuna ukunyomuka ungakhangela koBulawa lapha bekulamakhansela la rekholiwe abebuye lathi ebuyela kwakhanya ukuthi i-leadership ye-CCC ibikusekela ukuthi bavotelwe sithatha yena upresident ngokwayela besewavotelwa ngabarekholo kodwa sibabone bedliwa ungakhangela ukhansela ka-ward 1 usithole udliwe ngukhansela wezani khona ngale kusegcekeni ukuthi abantu futhi ubeyedwa ubengela double candidate but udliwe ubuye usondela apha ku-ward 24 ubatelayo la udliwe umuntu wezani uhambe ku-ward 20 kulo ndoda lo uDube wayerekholiwe udliwe ngumuntu wezana kutshoni khonokho kutsho ukuthi abantu sebefike sibangenza ukuthi ibandla le-CCC hayi ngabona sebefuna ukulikhafula ngendlela eliziphatha ngayo.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi webandla le-CCC. Kunjalo nje elakusasa lebandla le-CCC libuvili bana kulandela ingxabangxoza esebandleni leli okudanisa abalandeli balo yikuthi kungaze kuyiwe emthethwandaba akuncedi ngalutho. Sixoxele esikhulumeli sebandla leli umnumzana Promise Mkhwananzi saqala ngumbuza ukuthi elakusasa lebandla balibona njani.
Ukhetho lolu sithi thina bekuyukuqhilibezelana akula khetho olunje bekungumnumzana uMnankagwa ezama ukudinga i-2/3 esebenzisa-ke i-back door. Lokhu ukwenze ebambane-ke nenhlanganiso yeZiki eyaziwayo kakhulu ngokuqhilibezela endabeni zokhetho. Kodwa khathesi-ke baphinde bamanyana-ke lesigodlo esikhulu semthetho esingathi i-High Court, lamajaji e-High Court atshengisa ukuthi athengwa-ke ukuthi abe seceleni likaMnankagwa belisana nokuthi ibandla le TPC lamakhandidate ze-TPC engabi khona kubhaloti ngoba besisaba ukudliwa ke kulelo khetho. Njalo Mr. Mnankagwa uzama ukudinga i-2/3 majority eParliament esebenzisa indlela zokuqhilibezela ukuze ke athathe lokhu akusebenzise ukuthi abuyele kuba ngumongameli okungakho emthethweni beyond ama-limits akhe aphiweyo amabili asemthethweni, isinqumo esikhulu somthetho esingathi ngesikhiwa i-constitution.
Manje ngasikhangele elakusasa lebandla lithini lina kakhulu ngomnumzana Chabangu, kukhona yini elikwenzayo ukuthi kungabi lokunye ukuxotshwa kwamalunga?
Sesenzile konke kwekhothi, kuphumile ukuthi konke lamalunga ethu akumelanga abe lokhu exotshwa. Singaze njalo njengoba ngike ngakhuluma ukuthi umthethwandaba yethu ayisamanga kuhle, kodwa besitholile-ke i-judgment emisa ukurikholwa kwabantu bethu abakhethwa ephalamenti lekhansilini. So sikhangelele ukuthi akusela abantu abazaphinda berikholwe, kodwa akhona amanye njalo ama esiwenzileyo umekasho ukuthi wonke ama-records la ayenziwayo akho emthethweni. I-election analeyo yenziwe ngomnankagwa layo ayikho emthethweni, kufuze ireviswe ngamadali omthetho ngoba izinto ezenziwa ngentando kamnankagwa ezingelani lomthetho welizwe leZimbabwe.
Umnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC. Okwamanje ke sizwe ezisemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi kulexuku lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane ebezikhangelelwe ukwethulela inhloko kahulumende walelo lizwe umnumzana Rishi Sunak ugwalo lwezikhalazo ezibalisa ukuthunjwa kwamalunga ebandla le-CCC. Iphephandaba leSunday Mail lilodaba lokuthi uhulumende usethule imithetho elukhuni elaya abathengisa utshwala abama-bottle store. Limithetho ibalisa ukuhlanzeka lokunye okungabangela ukuthi abanini bengazaphiwa amalayisensi ngomnyaka ozayo. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngithanda ukuthi ngazise wonke nje umuntu waseZimbabwe ukuthi ilizwe malithole upresident onakanela ilizwe lakhe liyavuka ngesikhathi esincane nje. Ngike ngichaze ngendaba yeBotswana, abanye bayazi iBotswana. IBotswana yavuswa ngupresident uQuaid Masire lo washonayo. Wayivusa iBotswana yabe strong, yayingekho nje yanje ngoba namhlanje kuthiwa iBotswana imile iphula lamba phambili. IBotswana nginitele ngayo abantu baseBotswana sasibotshwa nabo thine goli, sasibotshwa nabo kubo ma-roadport, sasinabo ute ukungena kukakhuthimile Masire. Abantu beBotswana babuyela ngobe selungisa umkhonomi wabe muhle, umkhonomi wabe muhle, babuyela bonke lanamhlanje bayahlonitshwa kungendaba kakhuthimile Masire. Upresident ubalulekile ezweni, kodwa ke hayi kwakithi lokho hayi angeke. Abantu iBotswana bayahazi yazi thina abancane bacabanga ukuthi yazalile, yayingekho nje, yayihlupheka njengathi. Sasidlula sibathatha thina siza nabo eGoli botha sonke la.
Studio 7. Hey yazi yapha, hey kubuhlungu lokhu indawo leyenzakala ku-TCCC. Yazi i-TCCC mina into engiyibonayo hayi lokhu belokhu liphikisana lamakhoti, phikisana namakhoti. Indawo le yahambonti yasebenza isebenzi le ndawo ngoba vele izanu-PF nguntaba kayikhonjwa, nguntamo kayigobi vele, ngoba vele umthetho kayiwulandela. kweli ngazi lezi njalo vele isiqhumo siyaphuma vele sithevela uChabangu ngazi kuvote khona baba wine bona labana abantu abarikhola uChabangu angeke bangene eParliament vele uzakuya eCourt futhi abarikhola futhi iCourt dikile futhi abantu labana ba disqualified phinde kusukwenti futhi ngomsindo futhi the best thing lapha ba-Triple C lina just organize the people to go in the street kuphela ba-demonstrate ukuthi kawona kube kayi-one kuphela kuhle kufike kwa-one abantu yiyo indlela phela ukuthi libuse lelani lizophela fela chizivata kula ndlela izoyenza
siyabingela siyabonga hey uSengezo Chabangu lezano yakhe leyi le-Court zinkantolo zabo lezi hey baze basifake i-stress ngamaZimbabwe namahlazo futhi asabekayo ukuthi inkantolo bani ezathi i-Triple C igama layo kusamela ngelisebenzise selingelikaSengezo Chabangu into izinkantolo abazenza ngesikhathi bedilize i-MDC sebezo iqala ngapha ku-Triple C okay kusho ukuthi thina njengamaZimbabwe ilungelo lethu ukuthi siyavota sikhetha omthandayo sesiphucile ke bantu ezani wasiphuce ngempela ke sesibuyele kusikhathini sikaSmith lesaye seminyakeni eyadlula kuthiwa abantu babengavunyeli ukuvota uma sesavunyeli ukuvota kumele bebekwazi ukuthi sizozibonela indlela engayenza sibakhiphe abantu bezani ngoba sikhathele izani ngoba kade sasizalwa kwizani thina sesithiwa ngamakhehla manje so amandla lamancane sesisele kungcono sibaqedele kwizani ubone sikhipha kanjani lungasafuna ivoti ingasafuna ikhoti ingasafuni lutho nje olungumthetho so kumele senzeni nazamaZimbabwena abasizenzele thina okuphuma emakhandeni siyabonga
Studio 7 enjani linjani Studio 7 sicela ukuthi sibe kwaye mayelana ngalokho okwenziwa nguSengezo Chabangu phakathi kwebandla le-Triple C njengama-supporters e-Triple C sicela ukuthi lisibuzele ukuthi upresident uNelson Chamisa labo vice president bangaphi uSengezo Chabangu ezenza lokho ebandleni njalo bephikisa intando kaZulu eyakhethwa ngabantu abantu labo bengaziwa lokuthi barikholwa kuhambe njani barikholelwani akulasizathu akulani akulalutho olubambekayo olukhulunywayo bevumela ukwenziwa kwentando yezanupiefu elizweni sokungathi lizwe ngelezanupiefu lona lilizwe labantu bezimbabwe cela ukuthi sibe kwazi khona lokho lisibuzele umkhokheli we-Triple C Nelson Chamisa aphendule imbuzo yabantwana bezimbabwe ukuthi uthini njengomkhokheli webandla eliphikisa elibe liyawina ukhetho nxa kusenziwa izinto ezinjengalezi phakathi nakwelizwe phezu kwabantwana bezimbabwe phezu kobuhlungu esikhangelane labo lendlala lokudubeka kokuswela imisebenzi cela lisibuzele bantu be-Studio 7
Studio 7 kunjani kathi abantu bakithi baphela kangaka bebulawa egoli betshiswe ngathi zinyamazana intobani le yenzakalayo ayi kunzima lokhu kubuhlungu kakhulu abantu bakithi baphela sho bayabulawa beze betshiswe hayi kubuhlungu lo inkinga yokuthi akusela labantu abazi ukuphindisela beke bebahlanyisela abantu abatshiswa abantu bahambe bayezikhulumela bona bodwa ukuthi mina yimi ngabulala ubani ngathi nje kungalapheki inxebe bengagcina bengahloniphi iimpilo zabantu abantu be-South Africa sebezenzisa kakhulu babulala abantu abazifrontelayo abantu abazikhonzelayo bebabulala ingathi babulala izigebengu kubuhlungu ke aya lelizwe lethu alilunge bantu abantu bakithi baphelele egoli sho
linjani ku-Studio 7 linjani heyi indaba kaSengezo Chabangu lo phugeni wakhe leyi ibuhlungu nxa ngikhumbula kuhle baqale uChamisa esabizwa nge-MDCT walandelelwa yibo bona futhi bamthathela igama lelana bathi ngelabo namhlanje bamlandelela futhi bamthathele lithi 3+C oSengezo Chabangu into le vela idingi nakuthi ifakelwe izibuko kumbuku yekhodi into yezano sebebonile ukuthi uChamisa uyabehlula ngamavoti uyawina so sebedinga indlela zokuthi bamkhiphe futhi njengaleyane kaMonzoro ekaMonzoro bamkhipha yadilika yona so namhlanje nakho futhi bafuna ukuthi bamkhiphe uChamisa idilike futhi njengaMonzoro umnangagwa wabona ukuthi indlela angamkhipha ngangcono asebenzisa uChabangu yindlela ayenzileyo umnangagwa ukuthi waye bengabotshwa waye engadingisiswa kuye emakhoti lizabona le khoti khonapho iyaphumisa ithi igama ngelikaSengezo Chabangu lenele lithi 3+C yena bazamlande noma azatshintshe elinye igama ezilongibona bekuphawa kuphela bazamthathela futhi azabuya ngalo kodwa ngaba abantu bezimbabwe siyahlakanipha angaze abuye ngelinye igama simlandele kuphela simchiye lo Sengezo Chabangu njengakuMonzoro abantu bayekele ukuyivotele kaMonzoro yadilika lena le u-3+C kamthatha uChabangu akulabantu abazamlandela ngihlala labo nabo phugeni abayiba bamlandela
sanibonani sanibonani studio 7 ninjani studio 7 ayi ayi ayitina siyaphila hayi ngifuna ukuthi lo baba lo gawule lo gawule gawule lo hey angazi ukuthi ngubaba enomuzi nabantwana unomfazi yini gombe yini ungabona umuntu ovikela impisi umuntu ovikela impisi ma impisi ifike yagamula imbuzi zabantu esibayeni yena avukethe hayi le mpisi ayisiyiyo imbuzi ba umakhelwane balalise imbuzi ngaphandle hayi lo baba lo izami engathi izami ngimthanda kakhulu yisiphofu esilandela esilidwe nezinye iziphofu amamenemene wodwa iqiniso yabantu abangalivumiwe labo gawule la iqiniso ngabantu abangalivumiwe ndabalivume ndabalithandi alikho duze kwako iqiniso uyehluleka nokuhlaziya iqiniso mpela ukuthi ahlaziye iqiniso akavume naye iqiniso kwesinye isikhathi ukuthi le phathi abizwa ngegama lokuthi izanu PF akuyona phathi intambi yabaningi yiphathi esebenzela ezikhwameni angiboni mpela ukuthi ngubaba onomuzi emzini wakhe ukuthi uyakwazi ukuwubeka umthetho hayi angiboni shemu 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 hayi akusiwe umuntu
hayi ndivuka njani ndivuka njani laleli be-studio 7 bonke labasakazi hayi lento eyenziwayo nje elizweni eyenziwa langulo ozibiza ngosecretary Sengezo uThabang
hayi
amboni ukuthi into ayenzayo wacabangisisa kahle ngoba ekuseni bemvukile nje ngisiyavota la ku-ward 2 besibangaki besiyi-4 kuphela nje from ngo-7 kwaze kashaya abo besiyi-4 kuphela then phakathi labavotisayo amapholisa sababebhizi bazidlalisela amafoni njalo ama-MPs lo ayerikholiwe kuka-ward 24 wenkete constituency umanduna ayebengekho but utombani lomunye lo wayekhijiwe kuba ngukhansila ubakirayi ebekhona into engizibuza yona ukuthi njengoba kuthiwa abarikholwayo abavunyelwa ukukhontesta kuhambe kanjani ukuthi ubakirayi yena abe khona kodwa la wayerikholiwe wayelist u-MP wakhija
lawke habe ngamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika indodana kamongameli welizwe leMelika umnumzana Hunter Biden utholakale elamacala okungabhadali imithelo ayithoba munwe munye amacala la alandela amanye njalo aphathelane lokuthenga izikhali ukuthiwa wada adalwa nguBiden aze athenge umbhobho yena engamelanga ukuthenga umbhobho ngoba wayeke watholakala ukuthi uyasebenzisa izidakamizwa lokhu kutholakale ngemva kophenyo olwenziweyo uphenyo lwakhona luqale kumsukwana kunyanga esanda kwedlula
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela ibandla lezanu PF selisalelwe ngamalunga edalela ephalamende amathathu nje kuphela ukuthi libe lesilinganiso samalunga angenelisa ukuguqula isisekelo sombuso i-2/3 majority kulandela ukhetho lwama-by elections olwenziwe ngomgqibelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, igama ngu-Chris Gande. Silazo ezinye ntambama ngo-7:30.